isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi. Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani ivindlo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi. Okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August September because iglut leyo kumbubuningi benyama obukhona kathesi buzaphela. Ngaso buphelile ama-price azabuyela kulawo esiwajwayeleyo. Kodwa ungazama ukuthengisa kathesi hayi kuyafana lokuthi kulahla isifuyo sakho. Okungcono nxa amapeni evuma kumbe ukhuthele ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe lento yokuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu. Kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe. But hayi umumo emaphandleni lapha mubi, amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngoNovember.
Nxa uthe wangena egangeni nkomo wasika utshani bakho wabubeka, nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole singathi ngama-nutrients? Kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses? Ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye.
Hayi, ubuya kahle ke mpokankomo. Yixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshane kuphela. Into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama-bacteria esingathi ngesiNdebele sithi kulama-socha asesisini senkomo. La masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen. So utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ekulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedisa amasotsha asesiswini senkomo ukuthi aqina sebenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yinitrogen kodwa iphindile yipoison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho-ke kule company ekhaya okuthiwa i-windmill siyayenza iurea, yayihlanganisa lokunye, uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho. Kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya, kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube nemolasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi i-energy. And then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa asesiswini senkomo akwazi ukusebenza akupheke utshani lobuyana unike inkomo yakho amandla apheleleyo.